Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I'm going to talk about the international day of victims of enforced disappearances.
Abalwela amalungelo oluntu besithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yiko kungayishiwa Zimbabwe Day, but International Day. Abantu bayatshontshwa ecatshi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli, abanjengabo Ifan Duke owaye kuZipra. Silabo Edson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba oloviki edluleyo lwaba lokuqelibezela. Ibhili ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona. Velunga khululekanga zonke lezindaba lezinye lizozizwa kona lomsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wekwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweZimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mukwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalila mithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Zamara, uPatrick Navanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kulemibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kulabantu abafika phose amachumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kweZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
Mina, I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start leaving there ukuthi kumele bakaphele because mina abantu esiwabonayo bekhuluma amanga. So ngicela lingi kamabizo so that ngikhulume lamapholisa ukuthi indaba lezi zikhona yini kumbe hatshi.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eyibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele-International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. Usenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umne wabo uNdebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse.
angisakhulumi ngalaba ababezobo angikhulumanga ngaba bezobathatha e-PNB ngoba bebebuya bazebathatha bathi abazali bakho bakufuna bebabulala endleleni bengafikanga ebazali ndibe but bebabuyile e-PNB ukuza bathatha.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sidumo Bhebhe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo.
Ngila kumalume abangu-2 uRoger Mpofu noMoses Mpofu udisappear bathathwa ebusuku bathathwa abantu ababegqoke iuniform yesibonto.
Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union uBeno Ncube uthi iningi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo.
As a community from Matabele, we are the post-traumatic disorder sonke as a whole, and there hasn't been anything that has been done to fix that.
Umabhalane weibheshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu.
Yikho kungayishiwa Zimbabwe Day but international day.
Abantu bayatshontshwa icashi labantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo ifandule owayekuzipra labo-Edson Sithole abatshontshwayo ngohulumende wamabhulu labantu abaningi abatshontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama.
Okubandla leZANU-PF olilunga le-Central Committee umnumzana Joseph Chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu.
No, yinto vele engenamuntu ongayikhwabithi yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu. So ibandla lethu alivumeli kona ukuthi abantu kumele bethumbana besezinto ezinjalo labanye futhi abaxhona besenza ukudlala nokuntu ayizigeji lokhu besenza izinto ezinjalo. So ezethu kona kugconwe nje abanye abantu kodwa ukuthunjwa lokuthumbana lokhu yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini.
Ibheji likaZulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe lamanje ilizwe selilozibuse. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lesisisi lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqelibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla leZANU-PF. Isikhulumeli sesisisi umnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. Isisisi ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulo inhlanganiso yeSADC le-African Union. Amaqula enhlanganiso zombili ayeseZimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi i-CCC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isekelo sombuso siyachasisa ukuthi nxa unenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi ufuqe indaba yakho edaleni le-Electoral Court. Ngathi ngehlule sizaqondana-ke nedalo eliphezulu i-Constitutional Court. So into yokuqala, so nxa bengaqali ukukhuluma ukuthi bathatha amanyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathulo elomthetho ngoba umthetho yovikela umthetho wokuthengisa inombolo zakho kuletha amaphepha akhona labafakazi okuthengisayo ukuthi waqilwa nxasebezile khona sebeyangena-ke kumumo wombuso wekizwe.
Isikhuluma labanye abe-TCCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba yisekela iZANU kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018.
Siyazi ukuthi qala xana i-nomination court yayise yona abancintisayo ama-candidates e-DC abulawa ngabaphume ekuningensibaneni uProfessor Washman Ncube labanye amajoyitha bahamba kudali ayikhothi yathi hayi kababisele nxa kathesi sebengathi badonda yikho okufuna yizakho nokuthi bahle babe engqondweni bazitshele ukuthi amadali la acompromise ufoti mina ngithi mina kukhona esisekeleni sombuso ukuthi amadali azimele wodwa yabahambe emadaleni ye kwehlula ngomnyaka lowana kodwa ilanga lalingalinye lilelanga lalikelanga liyaphuma litshona bengalandeli lokho okukhulunywa nje akuphongekuthuselwa nje kabangeni ngoba izanupiti ifuna vele ningayo ebadaleni ngoba ukukhuluma ngokomumo kumele ukuthi sadek izakuncedisa hhayi kabasize izabancedisa iqiniso banqotshwa lastime kodwa laba abalitshumi lambili ama-members of parliament bakhona kathe yikho kabangeni edaleni bayindlalele edaleni indaba yakhona.
Sibone izolo i-CCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into ekhona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokukhetho olunye olutsha sokuzamela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisise. Lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye, ingaba khona i-diplomacy engakhuluma ngakho nje. Ungazi i-SADC iya-1-2-3 ku-ZANU-PF yaxoxa izimbawu ku-SADC xa lingenze ngama-elections olunye ukhetho. Kumbe akusuze si-recognize ukuthi ngu-president ungawenzanga olunye ukhetho. Akutshe laphana basinceda ngo-2009-2008 i-GNU.
Lo Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Ibutho le-Gabon Central Africa lithi selihluthunele uMongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabona kude walelo lizwe lisithi selivalele uMongameli Bongo endlini. Ube sebuse okweminyaka elithumi lane njalo wathatha umbuso kuyise uOmar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamathumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe eseBreville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yakufunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenze ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisuye, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese ubona lobo bamasotsha songani zokusibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwa le ukuthiwa isilwane singadluma umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama, kodwa kwabaye kungenela kwebutho. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. kuyenza ukuthi abantu ababebefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Africa sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Africa emuva. Bengisise khona bekuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho. Sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-militant junta. Lihlangane lo mongameli u-Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sika Muyi Umgabe ukuthi mboni ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi Umgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe ngokwakhe ukuze athathe amandla wathathele indaba ningi sithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khonoko ukuthi kuyavumakala khonoko. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyukuthi sebexabene bona bobabili likwenze futhi ithi hayi wena la usuyenza into eyayenziwa ngumgabe into efana naleyo sesikukhupha emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
So kuye kwaba lokukhuluma kokuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So ngibone ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngagala isikhuu izosapotwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Plus ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. Bakhona bayithengise phela ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina senzanga ikhula. Umgabo uzirizayinele yedwa nebevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa nomunye la ngithatha mhlawumbe kwebe sebesukela mina. Of course ungabheka e-South Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulalokho kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo mnumzana Bernard Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimeleyo wabexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBhilithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye lowe-African Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezi jeziso eyazethesa amalunga e-ZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ikolishini leVets kwele-South Africa uDr Jethro Mpofu yena othi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe ase-Afrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo loni leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lo mkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni. Lokho esingathi i-credibility le-legitimacy ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho aluhambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungundengunde. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyani elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni. Okungamazwe kumele umhlaba uhlangane uwafise ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe azaqhubeka eyifuqela katshana nje ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egezi izandla esimeceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi. Bazokuba liqaqa sibili emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba liliqaqa.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika Dokotela Mpofu obona efuqela iZimbabwe katshana ngoba sibona amanye afana labo South Africa ubaba Ramaphosa osethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe sibona eNamibia oTanzania iwapi owabona efuqela eZimbabwe kachana amazwi aseAfrica
lawona lawo asebhalincwadi emqucuzela emjabulela ubuhlobo abusoze bufane njengabe besenzo okwabo kwediplomasi nje lokudlelwana kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini langa libalele akuvumakalanga.
OMelika oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe bese belethe lezinye inhlelo obesokudala bazicina kodwa njengoba sokunje singabona bezichitha lezo nhlelo yini kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe.
Eziningi zakhona zingachitheka. Lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zingahamba ngayo ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni. Azisoze kufane kabi.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe efundisa njalo ezombusazwe eQualitin Levist kwele South Africa obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi lo khona pha kweMelika.
Umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele inkosi uMzilikazi. Abembali bathi inkosi uMzilikazi akhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula. So ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu beMandebeleni abasendaweni ezichiyechenayo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi. Lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika. Lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye kumnyaka ophelele 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC. So yonke iminyaka nale sihlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu Kings lika celebration ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi umsunguli wesizwe. Lokhu sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula. Njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo, bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo lemazweni atshiyeneyo.
Kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele. Uma betsho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma. Impande yokamthwakazi, impande yamaNdebele isungulwe inkosi uMzilikazi. Siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhatha-khatshana sikude lekhaya. Abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kweMelika abazi lapha baphuma khona. Ngokuthakazelela inkosi yethu le siyafundisa abantwana amasiko, sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani. Uyathola nje kudlalwa amalipho kulijwana, thole njalo kwethiwa inganekwana, into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona. Kodwa sifuna abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza bahlala-ke kudlale imidlalo kulijwane kudliwane ingqondo kukhaliphisa umuntu. Yikho-ke kuqakatheke ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe.
Yindaba abantu befisa ukuthi bathakazelele imisebenzi kaMzilikazi inkosi yamaNdebele
ngoba kuningi esikufundayo kunkosi le. UMzilikazi watshengisa isibindi njalo wayeliqhawe. Uthe lo besesukile kwaZulu esesiya lapho agcine sekhona namhlanje kweleZimbabwe wabambanisa izizwe ezichiyechiyeneyo waphuma lesizwe sikamthwakazi. AmaNdebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa. Siyimhlobo echiyechiyeneyo eyahlangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa yile inkosi uMzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samaNdebele. Babeke behlabele kudala bethi kudala kwakunganje kwakubusa umambo loMzilikazi. UMzilikazi yena wayelinguni kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samaNdebele. Yebo siyazi iqiniso ukuthi ngosinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla, abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni, kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo Mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe. Ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babe batshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke, kodwa uMzilikazi kakwenzanga lokho. Wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesiNdebele, bebe ngaphansi kophiko lesiNdebele. Yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamaNdebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi uMzilikazi. Yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu, siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale.
Yes, ungaphosela ukugcina babangcobo.
Ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya eAtmore eOklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi sifanele chebe sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu. Siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya, abalemvunulo yesintu bavunule kuphele, abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi, abakwazi ukugida amagabazi abuye njalo agabaze, imbongi zibuye zibonge kuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe. Siyalinxusa ke eOklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiyalo kwelesibili. Impela viki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwelemelika, labanye abavela ngaphandle babekhona. Singaqhize qhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu.
Lo umnumzana Phethizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi wokunanza imisebenzi yenkosi uMzilikazi, ubexoxa Studio 7 ese-Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Elo Kips Dube weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ezaya ekhaya ukuyavota ngobuningi. Sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa LCCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edlulileyo lube lokuqelibezela. Singakahlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweleZimbabwe. Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi wenziwe ukhetho olutsha. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.